Ngibona ngani umongameli uma ekhulumile ukuthi abantu kumele bengene ku-social media abegatsheni oluncane njalo futhi abantu abafuna ukukhuluma ngeze-politics. Ku-right kakhulu ukuthi bengene ku-social media. Social media yindawo ele-space esi-free. Ilomu indawo eyenza ukuthi abantu bekhulume ngento abangeke bezikhulume. Njalo bephikisana ngendlela yokuthi akulakulimazana kulokukhuluma nje bencintisana. Into eqakathekileyo kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yaku-social media. Kodwa-ke asingeke sithi hayi, I mean, i-social media it's free for everybody, indawo engala kubhataliswa. Umuntu ukhululekile ukuthi akhulume afuna ukukhuluma ku-social media. Umongameli yena uma ekhulume ngakhona kuyazi ukuthi abantu abaningi, especially abantu abasegatsheni oluncane njalo abanye abangekho phakathi eZimbabwe abasemazweni atshiyeneyo batholakala ku-social media. Ngiyazi ukuthi yena uzama ukuhlanganisa abantu njalo ufuna ukuthi abone ukuthi abantu abaphandle kweZimbabwe nabo bangena bebone ukuthi kuhamba njani ezakuzana uPF njalo izinto zeZimbabwe zime kanjani. So it's a very good platform yokuthi abantu benjani behlangane njalo bexoxe bejikizana bebonisana ukuthi kuyini okumele kwenzakale. So it's a very good thing. Kodwa-ke ngeke ngithi ukuthi ya kungenzeka ukuthi kwenze umsindo, kodwa-ke hhayi, i-social media yindawo e-right kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi babonisane lapha abangazwanini khona.
Kodwa sike sabona khonapho ku-social media ikakhulu kobo-Facebook lapho okuloba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, siyabona ungani abanye bagcina bephosela amagama anganaqatha angani ngokuthethisana lokunye okunjalo. Ubona ungani kungalungiswa njani lokho?
Mina mangikhayele ku-social media, into abantu abazikhulumayo ku-social media into abavele bafuna ukuzikhuluma. Njalo awungeke kubambe abantu, into abazikhulumayo ezindlini zabo, into abazikhulumayo uma behamba nxa bedubeka beseZimbabwe, abanye into abazikhulumayo njengoba into abazicabangayo. Yikho akulanto esingayenza ukuthi abantu bathi nxa sebengene ku-social media, yena engumongameli njalo kumele bekwazi ukuba maye sezifake endaweni yokuthi abe ku-social media kuzawumele akuyamukele lokho okuzabuya ama-respecters amaningi abuya lokuthi abantu baku-social media banjani. I mean, ngabantu ongababoniyo, abanye ngabantu ongabaziyo njalo bale direct contact nawe, so sebekhuluma lawe khangelene kodwa lingazani. Yikho bazakhuluma bafuna ukukhuluma, abanye bazalimazwa. Kumele abantu bebekwazi khonokho ukuthi social media injalo, ayisoyomuntu nje wonke, kodwa ma uvele ungumuntu olesibindi ku-right uthi ube social media.
Siyabona njalo ukubana abagcwele ku-social media naleyi inkundla zokuxhumana lapha ngabantu abasemadolobheni abasakhulayo, iningi labo kuthiwa kabavoti. Manje ubona njani khona lo?
Iqiniso ukuthi abaningi abantu baku-social media I see bonke abantu beseZimbabwe. Njalo-ke abantu bakhona ngabegatsheni oluncane, siyazi ngabantu futhi abafundileyo abanye. Sesibona kathesi kulabantu abadala abakhulileyo labo asebe-retire sebengena-ke especially ku-social media lapho ku-Facebook. Yikho abantu abaningi asebexoxa kakhulu sokusiba labantu nje abeminyakeni yonke. Kodwa-ke ngibuyela embuzweni wakho, ngathi ukuthi baningi abantu abangenayo ku-social media kodwa abasoze akutshintshi. I-social media angeke ibe le impact eyokuthi singabona ukuthi kuzaba le nguquko enkulu ngenxa yoku-social media. Abantu abaningi singakhangela ilizwe lethu ngendlela elihlamuke ngayo. Abantu abaningi abala le dola yokuthi besake i-airtime kufoni yabo ukuze bengene ku-social media beqale ukuxoxela kumongameli. So angeke ngitsho ukuthi masikhangele even i-research, sikhangele ukuthi e-South Africa, sikhangele ukuthi e-Zambia, sikhangele ukuthi e-Malawi naseZimbabwe abantu abaningi abangena ku-social media. I-social media ayina that much of an impact masikhangele into ze-politics. Yikho-ke abantu abaningi uzababona ukuthi abantu abakhona phana abakhulumayo kabavoti, abanye kabakho eZimbabwe, abanye ngabancane iminyaka yabo ayikafiki yokuthi bevote, abanye njengokwabo nje abalasikhathi sokuvota. Ikukholisa nje kuphela. So kunzima ukuthi sikhangele sithi hayi abantu laba baku-social media abazayenza inguquko. Hayi, singathi nje ukuthi maybe 4% kumbe 5% i-social media i-contributor kuwhat endabeni zokuncintiswana yabo mongameli.